Udaba lokuthi abantu bequarantine iloba umuntu engatholakalanga elomkhuhlane ngibona ngathi lokho kuyabe kuyukuthi ikujezisa abantu ngendlela eziphansi ngoba nxa kuwukuthi abantu asikhumbuleni ukuthi abantu nxa besiza ekhefini noma besiza kuma holiday ekhaya insuku zabo zibaliwe ukuthi mhlawumbe abanye babe bethole mhlawumbe o-30 days abanye bethole mhlawumbe o-15 days nxa kuwukuthi umuntu usezahamba equarantine ayehlala amalanga alijumi eku-quarantine center eqeda laphana ushuthi usezaphenduke azangasahamba ukuyabona imuli ukuyabona umndeni so okuza kwenza ukuthi abantu abaningi babe lokuthandabuza okukhulu kakhulu ukuthi bacabanga ukuthi bahambe ekhaya noma kanjani
zithini izizalwane zeZimbabwe khona ngapho e-UK ebezikhangelele ukuya ekhaya ngekhisimusi
iningi kade lizimisele kakhulu ukuthi bahambe baye ekhaya bayohlangana lemdeni yabo ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi kodwa ngemva kokuthola lesi simemezelo sokuthi sekulemigomo esifanele ukuthi abantu bayilandele noma sokufanele ukuthi kube lezinto ezifana lama-quarantine kakhulu okuyilo udaba lusegudini kakhulu abantu abaningi sebekhanselile ama-trips yabo ukuthi bahambe ekhaya ngoba besitsho ukuthi kuzanciphisa kakhulu insuku zabo zokuthi behambe beyehlale ekhaya okukhulu uhulumende afanele ukuthi akucabange kakhulu acabangele kakhulu izizalwane zeZimbabwe ukuthi umnyaka lo esivela kiyo abantu abaningi abazange bathole ukusebenza njalo abanye abantu abaningi kade kuyukuthi babuya ekhaya bebuyela nje ukuthi bazonyathela ekhaya okulilizwe labo kodwa ke emsebenzini abanye abantu sekuloko kwaqala iCovid ngo-2019 bavela baphelelwa imisebenzi kuze kube lakathesi abantu kade bengasebenzi nxa kuwukuthi uhulumende efaka le imithetho eyokuthi kufanele ukuthi abantu baphinde futhi bazethatha ama-PCR mbona ngathi okunye okuyabe kuqakathekile ukuthi indleko yakho khona abayibizayo khona lapho akufanelanga ukuthi kube yimali ezabe isilinganiso esiphezulu kakhulu ezakwenza ukuthi abantu beZimbabwe bantule bagcine besehluleka lokuthi mhlawumbe bayefika ekhaya bephetheni begcine besiyafika ekhaya bephethe lawo ma-COVID ma-PCR kungela kudla abazawuphathela abantwana kukati lokho okuncane bekade bengabe bekutholile yiko kade kungasiza izimuli njengoba sizazi ukuthi indlala ivele ibhahile elizweni lakithi.